siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 26 kuNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukuxotshwa mahlayana kwezisebenzi ngamankampani kulakho ukubangela ukudlondlobala kwamacala okuntshontsha lokugqekeza ngoba abantu abaningi bengasasebenzi.
Kulo mlando omkhulu kakhulu uhulumende ukuthi njengoba ke omantshi bathe ngumthetho ubangela lokhu ukuthi kwenzakale. Sokufanele uhulumende ke awufakeke umthetho ongaqondisa ke lokhu.
Uhlelo oluphathelana labatsha sixoxa ngodaba olusegudwini olokuthengiswa kwempahla zabesifazana ezangaphansi ezisetshenzisiweyo.
Hayi ngiyazwisiseka ukuthipha zichiphile sibili kodwana kulamasayidite imali ngathi nayo sibili kodwana kumele sicabangele nge-health yethu sisibisazo ingathi engayibona yeke ichiphile 25 cents kuchiphile kakhulu esitolo kasenelisi sibili ukuthi singene sethengi sentini but hhayi for i-health yabantu akukho right.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukuxotshwa mahlayana kwezisebenzi ngamankampani kulakho ukubangela ukudlondlobala kwamacala okuntshontsha lokugqekeza ngoba abantu abaningi bengasasebenzi. Abantu abedlula inkulungwane eyodwa asebelahlekelwe imisebenzi kusukela ngeviki edluleyo. Kulandela isinqumo sedale leSupreme Court esithi kusemthethweni ukuthi abaqhatshi baxotshe izisebenzi zengakatholi lepentsheni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sezCTU. Umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba.
Sibacebisa khona ikuthi asibone ukuthi abakwenzayo kuzawanika imali ezikhwameni. Nxa bedingisisa ke ukuthi abangaphandle kwamazwe bangathi eZimbabwe kulo mthetho ke olula okungenisa lokuxotsha abantu abantu bangabuya ayisikho ke okukhangelwa abalezimali zabo. Abalezimali zabo bakhangela ke ukuthi kumakampani lapha ke kulokuhlalisana okuhle yini ngesilungu abakubiza bethi i-social justice abangaphandle kwamazwe ngokuthi yikho abakwenzayo kumakampani zabo ngaphandle kwamazwe. Asoza ke begidimele phakathi kwelizwe ngokuthi umuntu ulelungelo lokugumule lapho othandela khona. Njalo ke kuzaswelakala ke umuntu osezathenga ke lokhu abakulungisayo. Lokho abakuthengayo nxa begumula abantu ngendlela enjengayonaleyo. Bese sikhangela ke ekutshontsheni ke lapho. Abasoze babe safe ne-property zabo ke. Nxa abantu abaningi bezakhanya bengaselapha emsebenzini sebengaphandle. So siyabacebisa ke laba abakwenzayo abamabhizinisi ukuthi hayi kuzawubuya kukhathaze lina kusasa. Nxa sikhangela be-merchandise. Ngombani ozathenga nge-high purchase akusela sisebenzi phela esizathenga nge-high purchase. Sikhangela abamebhenki bazaboleka bani phela imali nali imali abayiboleka abantu antsho ivele nakule labo abantu abasebenzayo. So kukuyabuya kudle bona yikho sibacebisayo ukuthi hayi asakhilizwe ngendlela eliyenza ngayo.
Uhulumende lithini kuye?
Sithi ke ulomlando. Ulomlando omkhulu kakhulu uhulumende ukuthi njengoba ke omantshi bathe ngumthetho ubangela lokhu ukuthi kwenzakale. Sokufanele uhulumende ke awufakeke umthetho ongaqondisa ke lokhu. Sithi layo uhulumende uza kudangabi phela uhulumende xa laba abantu bengekho emsebenzini. Irevenue yakho izavelela ngathi. Uza kuya futhi ube nemlomo ethize ezafuna ukudla kuwe ku-social welfare nxa ke uZulu ke engasasebenzi. So sokuqakathekile kuthi wona hulumende ubone ukuthi hayi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni eqondileyo.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo isiphathamandla seZCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. umgcini sihlalo wekansila yebhinga ukansila Dube Mkombwe uthi ikansili yakhe iphakathi kwemizamo yokulungisisa okuhluphayo ezikolo ngendlela yokuthuthukisa imfundo kulesi sigaba. Asizweni ingxoxo esiqhubelaye.
Abantu bazobezipilela ngenhlanzi nokuthengisa nje okunye esitelo ngoba vele ama-odi layezikhuluma kuwo akazange avune okuzwayo kuyimbali yezimpapho abantu abayahamba ngoba ikhansili ebhingaradisi sesizamele ngendlela zonke ukuthi hhayi izikolo zihambe ebantwini ukhuluma so ngikufika ukuthi sesiyasihamba ewadini yami sizisege isikolo so indaba abantu abayahamba ezikolo amaklinikhi seseduze sesile sibatelele kade sikwakhiwe imanjolo kliniki abantwana sibili siyazema ngendlela zonke ayisibo bantu bebhinga labantu abayethiwa kabafundanga ha namdlali kuyathembisa
esikolo lifika lenzeni
hhayi esikolo lapho esikolo siyafika sikhangele ukuthi hhayi kuyini esingakwenza ngoba kade siyabizosobhungu lezakamizi ukuthi ezilabantwana abafinyelela kundawo zomezo ukuthi babone ukuthi kuyini okwenzakalayo khona ngathi
kuyini elingakwenza njengoba kufuneka imali
ya akwabe singayenza ngoba thina lathi siyaukuhamba ngesikhathi esikuso sona ngoba imali kayikho kodwa abadala bayakhipha bona lapho abakhwalisa khona sizagelezile izitina zodaka sesidengele amadengona lawa amachina ngobutshani okunye kuyasikola phambili
la mabhuku le mpahla zokusebenzisa kukhona yini esikolo lesi
ya izikolo ezintsha lezi kathesi ngoba kathesi uhlelo lethesi lugangele kakhulu sinemali e-UNICEF esuka kwi-UNICEF e-education sigangele izikolo zolezi ezintsha ezakhiwa kuthi zinikwe ifenitia zinikwe amabhuku ne-infrastructure so into esingathi ndiyiqangele kathesi esikolo zolezi ezakhiwe ngama-2000
lo ngumgcini sihlalo wekhansili yebhinga ukhansila Dube Mkombwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale ebhinga. Abaphila lobugoga bathi bakhuthaza uhulumende ukuthi ebancedise ukuthuthukisa impilo yabo endaweni ezichiyeneyo. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Caroline Zirutwe uphila lobugoga bendlebe ezivimbileyo. Uthi yena uthatha imizuzu engamashumi amathathu ukuhamba ngenyawo evela emzini weMpare Harare lapho ahlala khona esiya phakathi kwedolobha esiyathengisa i-airtime yabomakhalekhukhwini ngoba engenelisa inhlawulo yokugada umtshova. Unkosikazi Zirutwe uthi ulenhlahla ngoba esenelise ukuthola indawo yokuhlala emzini oseduzane ledolobha noma inhlawulo iyindleko emkhathazayo. Ethi lolu lutubo olumele lukhangelisizwe nguhulumende labo masipala. Umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Disability and Development umnumzana Masimba Kuchera uthi umumo wezomnotho oqhubekela phambili uphazamisa impila kahle yabaphila lobugoga.
Okumele kwenzakale ukuthi uhulumende alungisise umthetho ancedise amakampani angafuni ukuthi eqhatshe abantu abalobugoga abanike ama-tax incentives.
Umnumzana Moses Majambe ophila lobugoga bokungaboni emehlweni uthi uphila ngokucela usizo nsuku zonke. Ukutshela uthi abantu abaningi abaphila lobugoga bafisa ukuphila ngokuzenzela ngezabo izandla ngakho ke kudingakala ukuba bevulelwe amathuba ngokwengezelelweyo. Sithi inkinga yokuba noma kule mithetho elaya uhulumende ukuba ephathise indlela ebhalwe ngayo leyo mithetho yenza ukuba uhulumende enelise ukungayilandeli.
Sithi imithetho yangikhona ayibhalwanga ngendlela esingayikhangelela ukuthi iyindlela eqinileyo ngoba iyathi nxa uhulumende elemali kumbe nxa imali ekhona ngesikhiwa bathi subject to the availability of resources inhlelo zingaqhubekela phambili. So khathesi njengoba uhulumende eqhala imali uthi akala mali akula nhlelo eziqhubekayo.
Ngaphansi kohlelo lwamapenshini abantu abaphila lobugoga kumele bephathise phansi kwenhlanganiso yeNASA kodwa ingcitshi zithi lolu hlelo luphathisa abantu abalutshwana ngoba lukhangelana labantu abake baqhatshwa bekhitshelwa umthelo eholweni labo nyanga zonke. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930, la ku 15775 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba olusegudwini, udaba lokuthengiswa kwempahla yabesifazana eyangaphansi amapenti asebenzileyo. Kuhlelo lamhlanje ingilonko sazana Immaculate Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo Immaculate.
Hayi, ngiyabonga.
Sibonile onkosikazi Priscilla Misaira Bgimishonga ngeviki edluleyo ekhonona kakubi ngalolu daba edale lephalamende esithi ukugqoka impahla yangaphansi esebenzileyo kufaka impilo zabesifazana engozini enkulu ngoba belakho ukubamba imikhuhlane. Ulubona njani lolu daba?
Hayi, mina lami ngiyamsekela. Akulunganga sibili ukuthi sibonakale thina njengabomama sesithenga amaphenti abegqoke ngabanye abantu, ngoba ukugqoka amaphenti agqoke ngabanye abantu ngalezi nsuku kule mikhuhlane eminingi ethelelwanayo ezigqokelaneni. What more, uzigqoka lona iphenti nje sesibale kuyizigqoko ebonayo kungabe ku-right, but sigqoke iphenti. Hayi, sinanzelele kakhulu ukuthi kulezi nsuku kule mikhuhlane ama-contagious diseases, kulama-STIs, kulabo cervical cancer, zama-rashes aphuma ngasese, okunye kuyabe kubangelwa izigqoko zene ezisizigqokayo zangaphansi ezivele ziyabe sezigqokiwe ngabanye mama.
Abanye bengathi imbangela enkulu Immaculate ukuthi abantu kabalayo imali, akabasebenzi, njalo zichiphile lezi mpahla, yikho nje bezithenga.
Hayi, kuyazwisiseka ukuchipha zichiphile sibili, kodwana kulama-side, imali kathi layo sibili, kodwana kumele sicabangele nge-health yethu futhi kusasa. Singathenga yibona yeke ichiphile 25 cents, kuchiphile kakhulu. Esitolo kasenelisi sibili ukuthi singene sethenge ipente, but hayi, for i-health yabantu akukho right.
Ipente elitsha esitolo nxa uqathanisa lalawa athengiswa ngamadola lithengiswa ngemalini?
Ezitolo lakho ukuthi ulithole ngabo $2 to $3. But nxa usalithenga phandle antiyabona ukuthi lithola nge-10% yedola, uyathenga amapenti amangaki ayi-4. Kodwa phandle ngale esitolo uyathenga kungena ngedola, uyathenga nge-$2 nge-$3 yaphuma lepenti eliyi-1. So abantu abaningi babegijimela khonaokho ukuthi amapenti lana achiphile. Achiphile sibili, yebonayo uyagqokana sikhathi eside, but ekucineni sikuthatha umkhuhlane.
Abawathengayo babe bekwazini ukuthi asebenzile ebegqokwa ngabanye abantu?
Esikhathini esiningi ukuthi vele amaphenti lana abe mahle ehlini, but esikhathini esiningi yabe uzibonela nawe ukuthi into leyike yagqokwa isike yawatshwa. So babethathela khonokho ukuthi hhayi siyenzani, njengoba thivele singabomama kasisebenzi kathi lani sesiphonde yathenga nje ukwenzela ukuthi sivale into zethu lezani.
Bayayizwisisa yini ingozi ababe bezifaka kuyo ngokuthenga amaphenti la?
Hayi, iningi labantu lingabe lingazwisisileyo ngozi yokuthi mhlawumbe bengathatha eminye imikhuhlane, but esikhathini esiningi sini kunanzilela layo ngemva kwesikhathi siyigqokile iphendlela, ngoba kwesinye isikhathi aphuma irashena lana. Abanye umuntu abe vele engenasimo, kodwa nxa segqoke iphendlele lana alithenge ngale ngokho thana esikhathini esiningi icina esetholakala eselesilimi, lawo uyakwazi ukuthi ithini ephinde icina senzani. Kwesinye isikhathi ezinyangeni yathi yahamba ufuna ukuthi uyelatshihlimo lesat uyehluleke ekucineni icina ingaselanzalo, okunye kubangelayo amaphenti ona la esathenge emgaqweni.
Ngamaphenti kuphela kumbe kuhlangene lamabra?
Amaphenti kakhulu iwabangela imikhuhlane njengayena amarashi lani lani, but amabra yebona yethu athenga ama-effects angikhona ikakhulu sabe singaboni, but lama-after effects.
Endabeni enje Immaculate, usola bani kakhulu? Usola uhulumende ngomnotho ngamanga kuhle, ngubani omele umsole khona?
Hayi, endabeni njengayena leyi mina ngizasola uhulumende kakhulu ngokuvumela ukuthi kube lokuthengiswa kwezinto zinalezi. Oqala ngathi ngiyamsola ngicela ukukhulumende ngoba nguye oyehluleka ukuthi alungisise umumo welizwe. Ikho abantu beswela, i-economy vele kayimanga kuhle, so kubangela ukuthi abantu vele bagcine besathenga ezinye izinto ezingafanelanga ukuthi bazigqoke. So uhulumende kaqala alungisise i-economy welizwe, engalungisisa umkhonomo welizwe abesebhana vele ukuthi amaphenti lawa angangeni athengise lapha. Njalo futhi kube nesigwebo esikhulu esithiwa bona labo bantu abathengisayo lawo maphenti, kodwa uhulumende kaqala alungisise udaba lomkhonomo welizwe.
Ngabo mama kuphela kumbe labo baba lawa khona sisetshenzisiwe yathengiswa?
Kuvame kakhulu abo mama, kodwa labo baba lawa khona batho mami kakhulu babathengayo ama-andawe wona lawo.
Ungabatshiye lawaphi amazwi abanye abesifazana kanye lo hulumende?
Ayelokucina engingalitsho kwabanye omama nabontanga, kose vele ngathi kwabesifazana lo bonke, ngiyakhuthaza ukuthi kathixwaye nini ukuthenga yona lawo maphenti esikwaziyo ukuthi aseke wagqokwa ngabanye abantu. Kasizame nini ukuthi khonokho okuncane esikusevileyo sikwanise ukuthi singene ezitolo sithengene amaphenti yona lawa. Lobo emabili nje kuphela sabe sikwanise ukuthi sithinthe. Ibe sengisithi kuhulumende wethu siyacela ukuthi asilungiselele umkhonomi welizwe ukwenzela ukuthi lathi senelisa ukuthi kube le misebenzi. Singathola imisebenzi, senelisa ukuthola izimali zenezane ezasincedisa ukuthi xa kuyukuthi kukhona okunye esikufisayo senelisa ukuthi sikuthenge ezitolayo ukuthi sithenge ngaphandle ukwenzela ukuthi sivikele kweminye imikhuhlane esingayinandeleliyo.
Hhayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo Immaculate, siyabonga kakhulu.
Hayi, nami ngibonile kakhulu.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo nkosazana Immaculate Spanda. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamile Nkomo. Lilani.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela inhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU ithi ukuxotshwa amahlayana kwezisebenzi ngamankampani kulakho ukubangela ukudlondlobala kwamacala okuntshontsha lokugqekeza ngoba abantu abaningi bengasasebenzi. Ukhansila weBinga, umgcini sihlalo wekhansili yeBinga uMnumzana Dube Mukombwe uthi ikhansili yakhe iphakathi kwemizamo yokulungisisa okuhluphayo ezikolo ngendlela yokuthuthukisa imfundo kulesi sigaba. Hayi ke sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.